So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngomvulo nenjabulo mhlaka 27 kuLwezi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazonge bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bamuntu abamthandayo bayamazi ukuthi abamkhethileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela abaqotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu edala lepalamende lakumakhansili.
Ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezindaba eziningi kakhulu ezenza sizane siye siwine ama-by-election ngoba iyasukathukulikenza ikhampeyini iledeleyo abantu bekhona ngale bencedisana kuma-constituents.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi.
Ngijabulile kakhulu ngokuthi ngiswele namazwi okubonga ebantwini abasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini.
Namhla sikhokha lomeluleko Bremer Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi. Amalunga ebandla leli asabalele emaphandleni lemadolobheni lapho adinga khona usekelo kukhetho lokudinga abazamela izigaba ezijiyeneyo ejali lepalamende njalo lakumakhansili. Eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela ezikhundleni abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC uthi abantu balume owangaphansi besithi bazalijezisa ibandla le-ZANU-PF kukhetho lwama-by-elections.
Hayi, by-election yona leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa ngoba uyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye lomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanene abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesisitha. Akula lutho olunye olukhankasayo lapha ngoba siphuma phakathina kokhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kume njani?
Hhayi, abakaqalisi abayenze ukungezwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusekho lokuthula. Ye baphithizela baningi babuyile banufeni bevela endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hhayi, angizwa kungani kuhlukumezano kwekwenzakala enyuwe.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo njalo lokuthi lo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamyela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngorikhole umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwe-politics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi-ke. Ngikhuluma nomunye ugogo kathesi ekuthithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela wathi ngiyabe siyadingani. Lapho engagcina khona ukuhamba wafika bantshela ukuthi umfitshane kakhulu. Yikho inyawo zakho ziswele ukuthi zime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho yimali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. Kanti labo abezekhi sebediniwe ukusebenza kokuphela non-stop, sebesebenza njengewatch, babefuze labo bephumule bekuba lemuli zabo njengoba nalokho vele abakuholayo kungafika indawo. At least bekwanisa ukuthi bekuba lezi muli zabo. Manje nanku sokuyikusebenza ngokuphela njengewatchi, akusela kuphumula.
Kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe?
Nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi kuyetshengisa ukuzonda kwabo nge-ballot. Ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe, kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo baza kuyavota.
Awuboni ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke surikholiwe futhi? Yindaba behlala berikhola wena, bathi kutheni?
Hhayi, ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye. Siyakwazi ukuthi izani ijwayele oyethu Nkosi, yebo Nkosi, yenza lokhu, yebo Nkosi. Abaphikisana nabo okulobuqotho okoqhobo njalo bengavumelani labo bengabancengi kababafuni, yikho engufelayo nje akulalutho olunye. Ngifela ukuthi ngibatshela iqiniso.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC besixoxa laye esethilaba ward ebhinga esabeleni seMathabeleni North. Uze sizwe okuningi ngokwenziwa libandla leZANU-P F. Sixoxe lo mnumzana Believe Gawule.
Elubani nabodinga, hayi umsebenzi uyahamba sibili, umkhankaso sibili ukhona sokuba lama rally ayenziwayo ngale njengelupani konke labobhinga. So hayi kukhanya umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu.
Libona ngazani zanqoba yini njengoba abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje?
I-by-election iZANU-P F idakake akulula ukuthi iluze i-by-election. Ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezi zathu eziningi kakhulu ezenza iZANU-P F iwine ama-by-election, ngoba iyasuka sibili kuyenzwa i-campaign sibili egcweleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituencies. Yiko kwenzakala iZANU-P F iyahamba iyencedisa sibili kakhulu. Kwala-ke inkunje nje ngapha e-North zathola la amalunga ethu e-politburo babhizi baku-ground babompofu babhizi bayakhankasa khona ngapha e-Mat North. So bayenza ama-rally khona ngapha, so abakho ema-ofisini bakhona ngapha edangeni bayakhankasa sibili.
Ye, sizwa kuthiwa-ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho. Siyakwazi ukuthi le-Harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo, lina lithini ngakhonokho?
Siyabona mina kakhulu ngiyanikhulukhuluka icele lami langapha emsukulweni wemadebeleleni ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-Mat North as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi, ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo. Mina kanti kukhuluma sibili iqiniso anizake ngizwe ukuthi akulo muntu we-CCT ohlukuluzwe even esigabeni sesetorethi khona ngathi anizake ngizwe ukuthi akulo muntu we-CCT weveso akula ngitho. Labantu abangilaleleyo bani bayakuzwa khonokho, abalalela umsakazi wakho usuku zonke nengetshokotho ngale bayolalela imisakazo nalokho. Akula nto enjalo, abantu bayazikhankasela kuhle bezenzela kuhle, thina zange sikubone khona kwemsindo khonokho, zange zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially Mat North. Ngingazi kwamanye ama-province kumbe kuyenzakala lakho, angikwazi, angifuna ukukulandela, angifuna ukukuvuma, angikwazi sibili, but engikubona ngapha umsebenzi wokuqutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela ibhinga ngazani abantu kabayifuni zana Paul, inganqoba njani?
Khona kwale ngikhulumile ukuthi ukuthi indlela iZANU-P F esebenza ngayo nxasiza kuma-by-election, umsebenzi wakho niyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngani, sisebenze kakhulu khona ngani ukuze kuthiwe kube nolutho oluphumayo. Yiko kwenzakalayo kuma-by-elections, athathi lula ama-by-elections. Hhayi, kuma-by-elections jidikina kumele siwawini ebhathi, yiko kwenzakalayo kini.
Abantu libatshelani baba Gawule?
Abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies angala engayishiwo esasingahlekele khona, batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba ngala likhumbula ukuthi engxaye isikhathi lesana abantu bakhipha iZANU-P F, iZANU-P F ayiphumanga, iZANU-P F ikhona, iZANU-P F yiye ebumbe uhulumende. Ngakho-ke asambe ndawonye besibatshela khonoku ukuthi unzima lowo obukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyo nto yeZimbabwe kuphela. Sibatshela abantu ukuthi konke lokhu kunzima lobu kulethwa yizinto ezikhona emhlabeni, iZimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona, izinto zaboRussia labo-Ukraine, kanti kule zinto zabo-Israel labo-Gaza zenzana ziphambanisa inhlelo eziningi, zikhweza izinto eziningi, amafutha lani lani. ebephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele. Sebesikhangela lapho kuvele kukona ku-COVID laphana. Akuzange kube lula kithi kube lobunzima siyomangalisayo lapho esiphuma khona. Yikuthi kubakhumbuza bona abantu ukuthi hhayi kungathi kumbe into yezimbabwe kuphela. Abantu bethu besithi bona bezondela ihulumende ngumumo womhlaba kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Iziphathamandla zakwele Qatar zithi ele Israel le Hamas baza kwengeza ngensuku ezimbili isivumelwano sabo sokukhulula abathunjwayo labadabuka kwele Palestine abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Lokhu kwethulwe enkundleni ye-X iziphathamandla lezi ezithi lokhu kuzakwenza ukuba kukhulule abanye abathunjwa iHamas ngomfumfu lonyaka labavalelwe entilongweni kwele Israel. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba okwamanje iHamas isikhulule abafika phose amajumi amane 39 kuthi njalo ele Israel selikhulule abedlula kancane ikhulu 117 phansi kwesivumelwano esigqitshwa namuhla. Kuzakhululwa abanye njalo namuhla. Ele Qatar ele Egypt le Melika asebenza katalala ukuze kube lesivumelwano esizathatha isikhathi eside hhaji okwensuku ezimbili kuphela. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,800 sebebulawe kulandela ukubhomba okwenziwa ngele Israel. IHamas yabulala abadabuka kwele Melika, abadabuka kwele Israel abedlula inkulungwane 1,200 ngomfumfu ize ihlasele kwele Israel. Uhlaziya lolu daba uDabuka Ncube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazwe njalo okuhlanganiswe yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Njengoba vele kusala kusithi ukuthi khona okuqakathekileyo ukukhulumisana, abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane, njalo nabona abathinje ukuthi bakhulumisane ukuthi abakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili, njalo kuye phambili kukhulumisana.
Ngosikubonayo lokhu kungaba kusitsho ukuthi impi siseduze ukuphela na, kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikelwe abathunjiweyo?
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili iraisa lepalestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belishwana kaziseminyaka leminyaka, kodwa ngaphezu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu, kufa kwabantwana, kufa into zonke sekhebuthe kungaba neno sikethemba ukuthi ekhulumisana kwabo lalokho abakwenzela ingathi isizinto sikhulekele ukuthi kuthintshe sizi, ngoba asiwo mpilo leyana umhlaba awungekho wabanjana abantini abaphile abantu bakankulunkulu. Yikho sithi bethemba njalo sishisa ukuthi kube isitshe sethu kube khona kama okukhulumisiwe kuphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi thuba amathuba akhona abizikhanyele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-South Africa wa-America lakuambani esibaziwa ngamsebenzeleni yibo bamele ikhuthaze i-Israel, yabameli bakhuthaze wonke amaqembu ukuthi baqinisise kuzelesiqiniseko isivumelano senokho esikhona siphumelele. Kakungenele vele wabasitapause bangenele wa-America bakhulume ne-Israel, siyakwazi into zezimpilo lezo ziyahlupha. Bangabekhuluma ukuthi besenzela nje ukuthi babambe abanye amezwe, but sikethemba ukuthi kungakhulunyiswana kuzona.
Ukubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye leSouth Africa laphana, ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala, angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho abamnyoti kakhulu umhlaba wonke. So ngapha kudanseka nje endleleni eziningi ngoba into ezinengidlela khona ngayo lapho isijogo i-South Africa esengaba kodwa nendlela eyenzakala e-Afrika lengendlela okwenzakala ezimbabwe singaphazamiseki.
Lo ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazo njalo kunhlanganiso yezakhamizi iyobulawa Progressive Residents Association. Siyohangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebevalelwe enkambeni yamasotsha abazame ukuhluthuna intambo zombuso izolo kwele-Sierra Leone. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalwechatha akwele-Yemen ahlasela umkhumbi wakwele-Israel awuthatha asebanjwe libutho lakwele-Melika. Elezimbabwe selivimba abantu eHarare ukuba bengabuthani ngobuningi babo endaweni ezijiyeneyo njalo bengathengisi ukudla emigwaqweni ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wohudo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu 155 selokhu waqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Badlela evalweni abantu abaningi edolobheni leli lamanye okulomkhuhlane lo. Kuyini umkhuhlane wohudo? Akesizwe usiphicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital exoxa le-Studio 7 ngodaba lolu lapha ukhuluma ezimele.
Ayikholeka isihudokazi esikhulu esimangalisayo. Umuntu uyabe ethe wanatha amanzi kumbe wadla ukudla okule-bacteria eyenza ukuthi umuntu ahude amanzi angani ale rayisi, uyabe huda ngokuphela okumangalisayo. Yikho-ke kholera le into embi kakhulu, umuntu engapha ngise esheshe usithiya emhlabeni. Abantu kumele bananzelele bengabona behuda amanzi angani ale rayisi isihudo lesi bagijime baphangise esibhedlela. Siso sihudo ongasihlalela ama-hours ngumamalanga usendlini. Yikho-ke odokotela abalapha selatshwa ngokuthi kuyafakwa ama-drips, afuna ama-drips amaningi ukuthi baku-hydrate ngoba abantu bafa masinyane nge-dehydration lokuphiwa ama-antibiotics. Ukuvikela abantu bayaxwayisa kathesi ukuthi sibhahile kwezinye indawo elizweni bangazi bahamba kulezo ndawo abakwazi khona ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Njalo kumele bahlale bengabantu abahlanzekileyo begeze izandla lokungahambi behamba beqhawulana izandla labantu.
Ye, nxa sisikhangele singathi kule gciwane lakhona yini, igciwane lakhona lime njani njalo lingena njani emzimbeni ngokunatha amanzi kube sekusenzakalani?
Umuntu enganatha lelo gciwane kumbe lisemanzini kumbeni ekudleni kumbeni kuma-fruits nje kumbe ukuqhawulana labantu usugcina uzibamba umlomo ubambe isandla emlonyeni lingangena-ke emathunjini selihamba laphana lisiya matiplalis iba liningi emathunjini yikho liyabe lokumunywa khona amanzi. Amanzi lawo sephuma ngale ngaphansi okuyidaria ewotari enjengamangani kule rayisi phakathi.
Singathi-ke ngaphandle kokuthi abantu bengaqhawulani lokunye, zikhona yini ezinye iindlela zokuthi kunqabelwe khonokho?
Isihudokazi lesi imkhuhlane egulwa kudala abantu bengakasebenzisi i-hygiene le ekhona. Isikhuhlane sivikela ngokuthi kungaba le-clean water, clean running water, labantu behlale behlanzekile. Siyavikeleka nxa abantu bengaphathi kuhle bengela manzi bengahlanzi izandla siyamemetheka siya phambili.
Ye, njengodokotela sibili ubona ngazani eZimbabwe kwenzakala ukuthi kunqabelwe khona ukuthi lingamemetheki igciwane lezi siyeza ukuthi libhahile kona ngale-ke eHarare. So abantu akusamelanga beHarare kumbe bayesabele khatshana kumele benzeni?
Alini amanzi ahlupha izulu alini i-drought iminyaka ngeminyaka izulu linganokuzwayo. Yikho amanzi okuthiwa i-running water le aswelakale elizweni nje jikelele. Kodwa kathesi njengobana isibhahile kwezinye indawo abantu bengaze bahamba ngaphandle kuyikuthi kule nto eqakatheke kakhulu ukuthi bayihambele ngoba nxa behamba ngale bayabeza nompola beyiphendukise ngapha isimemetheka ilizwe lonke. Xa ingahlali isendaweni eyodwa ivinjele iziphele ngaleli ipo uhle kwakho.
Yiyo khuluma ngama drip lawa afakwayo kambe angabe ebizima lene ngakhulu yini umuntu munye ngamunye xa kufakwa khona
kuduri kangako. Kodwa ke ukuthi isibudokazi sakhona nxa sithi sikuhlasele kakhulu la ma-drips la nxa uwazuzile asikukuthi ungafakwa i-drip ungasila njalo ngokuthi igciwane lelo liyabe likumunye njani le ibacteria umunye njani phakathi wahuda njani ngikho ngithe isihudokazi kutho ukuthi siyamangalisa leso sihudo.
Ye, kodwa sibonga ukuthi vumbuvumbu nje uzokuthiwa sokule kholela lapha sokule sihudo kumbe vele akuphongukuphutha nje.
Hayi sikuto njengoba kwe-bacteria yama-germs wona la ahlale khona nje khonapha nje lawo njengoba kuyinto eyadalwa umlimi. Yikho-ke kuya ngesikhathi senesi ukuthi kuba nama-outbreaks ngokuthi kade sokuhamba ukuthi njengoba kungela manzi ukuthi abantu behlale behlanzekile. Yikho-ke siyamemetheka siyaphambili labantu khona kuthi abantu abalaleli izinto ezabe zikhulunywa nguhulumende yizihlelo ukuthi bengaze bahamba-hamba lokuthi begeze izandla bele. Abantu lokhu bephawulana abagezi izandla bahlanze njengoba sithi ukuthi akula masi.
Lo ngusikhwicamfundo solwayo Ngwenya obekhuka le Studio 7 ekobulawayo lapha-ke ubekhuluma ezimele. Okwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7.
Ngiyelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi lamaZimbabwe amahle. Ye, singazi ukuthi ngempela kungabe kuliqinisa lokho esikubone kuma-social media ukuthi uSengezo Tshabangu ubhadalwe imali engange-500,000 ukuze agcotshe ama-members awethu. Ngempela uma kuliqinisa lokho kuyacaca ukuthi khona nemali yokubhadala amaloya akhe lawa. Bakhona bamnikeza imali kunyiwe mpela ukuthi ezodilidilisa. UThabangu lo labo Khalifani Fugeni empeleni badlala ngabantu basemathekeleni. UThabangu wakhipha abantu ethi balezibongo zabantu zasemashonali kodwa okwenzakalayo bonke laba bantu abafakileyo futhi bayafanana balezibongo ezifanayo. Hhayi uThabangu uchinyiwe. Umbuzo okhona yukuthi ipolitiki embi kanje elizweni ayithuthukisi lizwe. Loba laba abazane bengaqinisa ikhanda benza ingathi kukhona abazakwenza ilizwe. Ayikho into abazayenza ilizwe, bazahlala kuphela ngezithembiso zabo kusukela ngo-1980 ngoba ilizwe lethingelezithembiso. Abantu baphila ngokuthenjiswa. Okubuhlungu yukuthi abantu bakithi sebabona ingathi kuhlupheka.
Ye, lo-ke ngowe-Studio 7 umlaleli omkhulu besithumezeleke umbiko wakhe. Ye, okwamanje-ke namhla sixoxe lo meluleki Brema Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards.
Ketele insizwe bengisebenza nazo uElvis Mathe noThembi Nkosi Mpofu.
So kuwe kujona ukuthi uthole isicoco ezinje.
Into eyenzakeleyo ayivamanga ukwenzeka esayidini lethu la esikhona khona. So ngijabule kakhulu ngoba kuqopheke umlando ngoba ikhona enye indondo ebizwe ngegama lakhe uElvis Mathe. So into engijabulise kakhulu ukuthi ithina futhi esiqala ukuyithola.
Indondo leyo ebizwe ngo-Elvis Mathe batheni ngayo?
Bathi outstanding Chibilika music. Ibizwe ngegama lika Elvis bathi ima early outstanding Chibilika music.
Kuhle kakhulu. Kuzo ngathi ke engomeni zenu sibilezeni izithayo. Kuyini okwenza ukuthi lingene ngerumba kanga?
Ngile belief ukuthi siyenze isikhuliswe nakho. Ungananzelela kakhulu nenhlambu esisebenzisayo ama lyrics okucula. Sisebenzisa kakhulu ilanguage yasekhaya. Ongakuthi size sidinga lala amagama abantu abangasavamanga ukuwasebenzisa isithole sebefaka inhlamvu zesilungu. So sisebenzisa wona kakhulu. Ngicabanga ukuthi yinto esisizayo kakhulu ngoba akukho lula ukuthi abantu bekhona ukuwacollect amagama lawo.
Ye, khuluma labantu khonapho-ke siyakunika leli thuba.
Engingakutsho ukuthi kubalandi bensimbi zezwane ngoba iqembu lensimbi zezwane ngelabantu akusilo nto aprema ngelabantu beqhubeke besisapota kakhulu. Ngiyabonga isapota abasaqhubeka besinikeza yona. Ngiyathembisa nami futhi ukuthi konke esizabe sikwenza sizobe sikwenzela bona and sizoyenza ngamandla show ukuthi asisale emuva and ngibathembisa more izinto ezimnandi kuzohlala kunjalo kumnandi.
Lezike insimbi zezwane basitshake kuzwele insimbi sibili ziyatshaya Brema Moyo siliphisela okuhle empilweni njalo silitshayela ihlombe-ke ngalokho elikutholileyo besixoxa lo Brema namhla-ke ukhona ngale koBulawayo. Yekulavidoku lingakhohlwa namhla-ke sixoxa ngokuvalelwa kukaJob Scala entilongeni loba engakathonisa icala lokuthothozela uDlakela. Ye singagqibi uza namhlanje sisibone ebezikhokhela ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by elections oluzayo kodwa liphikisayo ne-LCCC lithi inkomo ingazala umuntu ngoba abantu bazonde okumangalisayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje wolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo. UGibbs Dube lilale.